sokulabantu abedlula amakhulu amathathu lamathumi amahlanu 356 asebehlolwe batholakala benomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle luthi phakathi kwenani leli sokubhubhe abane kwasila abangamathumi amahlanu lane 54. Luthi sokuhlolwe abantu abafika phose inkulungwane ezingamathumi amahlanu 58,239. Abantu abaningi abatholakala belo mkhuhlane lo kulezi nsuku yilabo ababuyela eZimbabwe bevela kwele South Africa. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abafika phose izigidi eziyisitshiyangalombili 7,808,733 abahlolwe batholakala benomkhuhlane we-COVID-19. Abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 430,542 sebabhubha. Uyamemetheka kakhulu umkhuhlane lo kwele Melika lapho osubulele abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abantu kumele bathandaze kusasa ngosuku athi yi-Presidential National Day of Prayer and Fasting ukwenzela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki ngamandla. Kodwa ke kulabantu abaningi okugoqela abafundisi abathi bekumele axolise uZulu kuqala ngokwenzakala elizweni engakabeki usuku lolu. Omunye wabacothoza indlela uMnangagwa ethule ngayo lokhu ngumfundisi uSene Sibanda.
Ngabe umongameli uMnangagwa ubethathe lolu daba lokucela umthandazo lokuzila walunika amabandla abafundisi. Kwaba yibo ke abaqoqa abantu, kwaba yibo njalo abawulungisayo lomthandazo. Ungabe lobu senzelwe esigodlweni sakhe kodwa kube ngamabishops, ngamabandla ababa phambili. Manje ngenxa yokuthi kuphume kungani nguye president obizela abantu umthandazo, kuba lenkinga yokuthi abaningi bayathedela ngemuva.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Bekezela Maduma, isakhamuzi seGwanda.
Khona ukuthandaza sibulilizwe liyawudinga umthandazo. Indaba yecorona iqeda abantu kunzima, kodwa osokuhlupha yikuthi umlomo okusuka kuwo ukuthi abantu kabayethandaza awuniki i-confidence ebantwini ukuthi bangathandaza sibili kube ngumthandazo ohambayo. Abantu basesele izinto eziningi abafisa ukuthi ngabazikhuluma lo Mnangagwa ukuthi ngaze yalungiswa lo mongameli uMnangagwa, kodwa hhayi ukuthi beyecalela ngokuthi asihlanganisele amakhanda sithandazele ilizwe. Hhayi, abantu bakubahlali kuhle. Nga ucele nje abanye abantu abafundisi, abanye abantu abanjalo ukuthi bekhulume ngendaba yelilanga lokuthandaza ngcono abantu bebezalalela.
Unkosazana Caroline Moyo uyakusekela okukhulunywa nguMaduma.
Okukhuleka vele siyakhuleka ukusa kwamalanga yikho okusiphilisayo. Engikushoyo yikuthi uMnangagwa angazofuna ukuthi azenze angani yena uyalazi igama leNkosi, akasiyeke.
Umnumzana Sibusiso Majazi laye ulombono ofanayo.
Mina ngiyezwa uMnangagwa lento ukuthi abantu abathandaze. Yena uyathandaza yini? Ngoba manje simanxebanxeba. Akaqala athandaze yena, athandazele igogo rawondi le owayenzayo mveni bese khuluma ngezinye izinto. Kuthandazelweni abantu izandla zigcwele igazi.
Omunye wabasola okwenziwa nguMnangagwa umnumzana Prince Khumalo ohlala koBulawayo.
Thina njengabantu beZimbabwe nxa kulento kade kumele siyenze, bekumele sibonye ukuthi uThixo usivikelile phakathi komkhuhlane lowo, nothi ukuthi sithi sicela lapha ikho engani angihambelani lakho, but ekubongeni kufanele ukuthi ngabe siyabonga.
Kodwa bakhona abamsekelayo abanjengomnumzana Peter Ngwenya ohlala eGwanda South.
Kuyabongeka kakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa ethi akukhulekwe izwe lonke, masikhulekela umkhuhlane lo ukuthi siwuncobe.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Muzwabo Dube ohlala eJojolo esabelweni seMatholen North.
Umongameli uqinisile simathi siyikhulekele le ndaba ngoba le ndaba inzima, sibili sazoqeda abantu. Kodwa inkalakatha yokuthi nje abantu begxile emthandazweni ukwenzela ukuthi uNkulunkulu esivikele kule ndaba.
Bayakusekela abaningi abakubandla elibusayo. omunye wabo umnumzana Believe Gawule
engxenye mhlawumbe uNkulunkulu engasihawukela ngoba kuqakathekile kakhulu khonoko icebo likamongameli njengoba thina singabantu eZimbabwe singabantu abakhonzayo emesabayo uNkulunkulu. UNkulunkulu nguye kuphela osipha amandla, uNkulunkulu nguye osenzela konke. Ngakho ke konke sikubeke ezandleni zakhe. Konke njalo emumeni nalo esikhangelelayo ona lo umumo weCorona. Ngumumo wesikhathi sile esidinga imikhuleko emangalisayo. Ngoba umkhuhlane lo usutshengisile ukuthi hatshi ngaphandle kokubana uNkulunkulu angenele akula yinto kuphela engancedisa. Mbona ke kuqakathekile kakhulu icobo likamongameli leli ukuthi lisikhumbuze ukuthi abantu sekumele sibe duzane lokuthi sonke isikhathi inhlupho zethu sizibeke ezandleni zikaNkulunkulu.
Akwaziwa ukuthi abanye abantu baza kulandela kumbe hathi okutholwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi kumele bakhuleke njalo bengadli ngosuku lolu.